Lokhu kuza ngemva kokuba intengo yempahla ezitolo ikhuphuke okumangalisayo ngemva kokwethula komthetho lo owe-Statutory Instrument 142 owengabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Iningi lezakhamizi ezixoxe lo msakazi we-Studio 7 ziveze ukudana ngenyathelo elithethwe nguhulumende. Unkosikazi Agnes Dube weDema koMzimuni uthi iningi labantu lithole nzima njalo baboni leli nyathelo liguqula impilo kaZulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende alincedisi ngalutho. Ongala mali lokho seli enjalo engala mali, njalo linyathelo lakhona ngeke lilithuthukise ilizwe. Ezibe ngilizwe lethu lingala mali, siyabe silokhu siphakathi kohlupho. How many years sile hlupho lemali? Akula lutho oluzwayo, akulo. Kungaba ngo-2 days, kungaba nge-1 hour, kungaba nge-second, but siyabuyela futhi khona lapha.
Unkosikazi Sakheleni Ncube esiteze uyilonki uthi kalathemba lokuthi limali izawuguqula umkhonomo welizwe, esithi limali izaphela njalo amandla njengemali yohlobo lwama-barrier checks.
Laphana kwayihamba so kwagcina ama-barriers check esiwa okuzwayo, so sesabela ukuthi kuzaphinda kube njengakhonokuyana futhi okwama-barriers check, ngoba lokhu kunzima sizibona ngakho. Ngatho njalo sabona ngakho kwakathe sivela silathemba lokuthi kuzatshintsha kusise endaweni elungileyo, ngoba siphakathi kwendlala asikwazi, sidudekile emakhanda.
Umnumzana Alex Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sengameni yophondo uthi lawo esabela ukuthi idola laseZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa ngoba uhulumende engenanhlelo zokwenza imali.
Izinto zingaphonguba ngeze sivuka mpunza, kuyaphambanisa kakhulu inhlelo zebhizinisi. Singakhohlwa-ke hlabe zulu ukuthi sike saba sesikhathini sokuba lezintolo. Kasokwenza saze sathi thina asiqalisenini ukusebenzisa i-multi-currency system kwakuyini? Sasisemumweni wona lo ukuthi sasilezindola elaphelela ngamandla. Okokusebenza mina kangiboni ukuthi kuzasebenza.
Esine njalo isakhamuzi unkosikazi Bethi Swanda uthi intengo yempahla ikhuphukile ezitolo njalo kalathemba lokuthi lumthetho uzathuthukisa impilo yakhe.
Lapha vele kasikaboni ukuthi kwenza impuphu ziqansile asilasente ukuthi imali yakhona le yokuthi sithenge sizayithatha apha. Hayi, sisakhangele sikhangele so ukuthi kuyanga silovalo, ngoba kuthiwa yake yakhuluthwala uhlamvu lombhobho ihlezi lokhu iqaphisa amadlebe. Laphana sikhathe sivela sesesibona ngazathi khona kuyana sokubuya asakazi bakithi.
Unkosikazi Juliet Ntuwani ngumqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ. UTuzulu kumele anikeze umphathintambo wezimali uMnumzana Mthuli Ncube ithuba lokulungisisa umnotho welizwe njalo uveze ukudana ngabezitolo asebekhiphe impahla ezitolo.
Ezitolo abantu sebekhiphile i-special amakhemesi lamashop akadele impahla abazithengisa ngemali yaphandle kwelizwe sebehle bakhipha impahla zihana bazifihla. So ikhwesi kuyesabela ukuthi izitolo kuyasala kungela lutho, abezitolo sebefihlile. Siyethemba nje uhulumente uzakuba le nyathelo lokuthi lokho kungaze kwenzakala, ngoba nxa kungenzakala kungaba kubi, amashopu ungasala kuthengisa inkulu.
Umnumzana Msizi Gumbo ucubungela ngezomnotho uthi leli nyathelo liveza uhulumende osephelelwe ngamaqhinga njalo ngalisoze liphumelele.
Kusegcekeni ukuthi khona lapha sibuyela edulweni esake sabayakilo, njalo kuyadanisa ukuthi khona abakhokheli bethu abenelisi ukufunda isifundo ababalaso. Into seziqalisile uphela emashelfini ngoba zithengiswa ngale mali le engumuli engathengiyo. Akula ma-prizes azakwehla ngoba leli bondi not kumbeni zimdola lijujuka daily.
Uhulumende weZimbabwe uthi leli nyathelo nelinye lamaqhinga okuthuthukisa umnotho wakuleli kungenani lokuthi intengo yempahla ezitolo iyayibhonga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.